Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuNhlolanja 2021 uCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 iSinopharm ikhangelelwe ukuba iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumende kusasa eZimbabwe.
Abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi i-right yini for umuntu.
Kukhangelwe ukuba ijekiseni ye-Sinopharm izahlolisiswa nguhulumende ingakahlatshwa abantu elizweni.
Okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangelwe ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe.
Bakhala abantu ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu.
Kwehle ifu elimnyama esizweni, mbube sekhulula ubaba, kodwa ke kuzima ukwamukela.
Namhla losuku le-Valentine's Day salilethulela izabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhangelwe ukuthi ijekiseni ye-Sinopharm engunda umkhuhlane we-COVID-19 iyahluzwa kwele China iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumende kusasa eHarare, ihlolwe kwamahola angamajumi amane lasitshiyangalombili 48 hours ingakahlatshwa abantu abakugoqela abongi, odokotela labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi lumuthi ngodingakala ngesiphangiphangi, ngakho-ke ubhaliswe kuhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe phansi kwesigaba okuthiwa yi-Emergency Use Authority, kulandelwa isiqa somthetho esilawula ngezokungena kwemithi elizweni ese-Medicines and Allied Substances Act. Uhulumende uthi umuthi lo uzahlolisiswa luhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ungakasetshenziswa elizweni. Uhulumende uthi sewahlolisisa imithi eminengi egoqela i-Sinopharm owenziwe e-China osukhethwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuba usetshenziswe elizweni. Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo wezempilakahle, usanda kutshela uZulu ukuba umuthi lo ukhethwe ngemfanelo nguhulumende.
The Sinopharm vaccine, which has proved to be safe in clinical trials and has efficacy rates ranging from 76% to 86%, and has already been used by other countries in controlling COVID-19.
Lo owe-Sinopharm utholakale ukuba kawula ngozi ngemva kokuhlolisiswa kwawo, njalo usebenza ngesibanga esiphezulu esisukela kusilinganiso 76% to 86% efficacy rate, njalo ususetshenziswe kwamanye amazwe ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Madzorera uthi kumele uhulumende acace kuhlelo lwakhe lolu lokuthenga imithi evikela izizalwane kumkhuhlane we-COVID-19.
What we're asking government to do is to give us detailed information about the rollout plan for the COVID-19 vaccine. The rollout plan should include all detail. How many people are they going to vaccinate?
Sifuna acace uhulumende ukuthi luzoqhutshwa kanjani lolu hlelo lokutholisa abantu lumuthi owelapha umkhuhlane we-COVID-19. Akuveze konke okuzokwenziwa.
Kulabanye abantu abathi akuqedakali okwenziwa nguhulumende ngohlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-Sinopharm lamanye. Omunye wabo ngumnumzana Sihlobo Nyathi ohlala emakhokhoba koBulawayo.
Hayi, yona i-vaccine asiyisoli, singatsho njalo thina abanye, but yinto phela esingayaziyo ukuthi siyivaccinelwani. Nxa sivaccinwa, kuvaccine abagulayo, kuvaccinwa wonke umuntu, uyabe uvaccinelani ungaguli. So kodwa ukungayisoli, asiyisoli nxa bezayenza kuhle, kodwa siyabe thina sicela njengabantu nje ukuthi abantu umuntu lokhu uqalise kuyiba abadala bevaccine bona nje uyiba abahambahambayo. Thina siyindawo sithona sizihlalele, kodwa asiyisoli nxa kuyukuthi into ezasebenza kuhle ingasoki ukuthi iphinde isigulise.
Lo mnumzana Mthandazo Ndlovu umangaliswa ngokwenzakalayo.
bona abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi iright yini for umuntu kumbe yinto elande ukuzo experimentela impilo zabantu ngoba one thing into efanele isiyazi njengabantu ukuthi impilo yomuntu iyadura njalo impilo yomuntu ayilandengo yikho apho kumele sinanzelele khona ke khonapho okwesithathu ikuthi igovernment ayenza ama-programs befinyelele abantu akukhona ukuthi abantu bebonele ku-TV akula muntu obulekela i-TV these days abahambele abantu emizini belalele ukuthi abantu isikhathi zabantu iziphi
lokhu kusekelwe ngumnumzana Stalin Ndlovu
ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathwe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu anti so angeke siphonge ukuthi siyamukela ulutho siswami ukuthi lizosetshenziswa ebantwini abantu bangafa ye lizwe lethu vele kunje abantu bahlupheka so we can't risk ukuthi impilo zabantu nje uphonge ukuthi ama-China sethi sigave vasini kona umkhuhlane waqala yiwo wayibona kuyiba abakutholayo kanti I think we need more time ukuthi kudinga ivasini sibile yiwe right asiyala abantu siyawudinga umuntu ongasinceda kulolu gubhane lwe-COVID but hayi isikhathi sabo I think the timing yangikhona vele akuyenzi because ngokubona kwami mina on the ground abantu sebesiba lo mqondo wokuthi ngani abantu abale mali sebethatha i-advantage yethu thina ngapha e-Africa ukuthi bezoyenza izimali ngabo ngezinto zabo abaziqalayo yabona
uhulumende uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabezempilakahle asebekhulile labalemikhuhlane etshiyeneyo kulandele abezemfundo labanye okwamanje uhulumende uthi kuza kuba lamajekiseni afika phose izigidi ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azathengwa kwele China. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe kwathi abafika phose amachumi ayisithupha 59 batholakale bele coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1398 eZimbabwe kusukela ngozibandlela nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Usikhuchamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kukhangelwe ukuba ijekiseni le izahlolwa ngemfanelo ingakahlatshwa uZulu.
Amajekiseni la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama-frontline workers okunjengamapolisa labanye njalo eprison abantu njalo abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama-frontline workers yiba bazaphiwa kuqala kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabo-diabetes labochukela ochukela labo-BP yiba bazalandela kuzokuthi laba bokugcina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo engiwakhulumileyo yikho kukhanya ngani uhulumende sibili iyabe uyijekiseni seqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungiselele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni kodwa kuyahlatshwa bona abembakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-frontline workers
ye so ke uhulumende yona nxa ibuya ijekiseni uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe
izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho yokuthi hhayi le ijekiseni enhle selingayisebenzisa singathathwa-ke ihanjiswe ebantwini asukuthi iyavelele epoti sisiyahlaba abantu straight hhayi
so kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa akuthatha isikhathi eside yini idode
hhayi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyukuthi ivaccine vele sikhangelele khona ngale lapho evelela khona le buyayo kuthiwa ivele eChina kukhanye abanye sebahlatshwa labo khona ngale so ijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe uhulumende usithembisa ukuthi kuyonalo iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe
kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe betestwe ukuthi hhayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini akwenziwa njalo dokotela
hayi Ama ofisa kona lava bantu inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikona ngale Harare yatifika airport ikonde khona ngale akungona ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba senjile ukuthi iJackson esike yasetshenziswa khona ngale China. Angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphinde umoya yokuthi Jackson ihlale. Uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulabantu abangaka kumele bahlatshwe amajekiseni. Yikho lezi numbers zihambile eHarare. Uhulumende uyabala abantu ekwazi ukuthi empilo kulabantu abangaka, e-UBH kulabantu abangaka, e-St. Cruks kulabantu abangaka. Yikho sokuyenzakala.
Usikhuca Mfundo Solayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawayo uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu owaziwa kakhulu ngokulwisana labamhlophe ngesikhathi sempi yenkululeko kanye nohulumende kwaye ngumongameli uMoyi Robert Mugabe ngodaba lombhuqazo weGrawundi. Wagcotshwa umdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yamaNdebele. Ubelwelani lobhongo lakhumalo uthi ilizwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Zalethulela udaba lolu ngokugcweleyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokule minyaka emithathu wabhubha owayekhokhela ibandla le-MTCT uMorgan Tsvangirai. Wenziwe umcimbi wokunanza usuku lolu ebulenjini bokuxhumana okube kulezi khulumeli ezithe uTsvangirai wayeyindoda emadodeni. Abakubandla le-MDC Alliance bathi kuzwisa ubuhlungu ukutshona kukaTsvangirai. Abatshutshisi abathonise amacala ethiswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump kanye labaningi abakubandla lama-Republicans bavumelana ukuba uTrump wathutshozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani eCongress bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Bavumelana ngalokhu loba imdale le-Senate lithethe isinqumo izolo sokuthi uTrump kalacala. Kulabantu abafika phose amajuma ayisithupha 57 abavotele ukuba uTrump ulicala lokuthuthuzela udlakela eCongress kwathi bangamajumi amane lantathu 43 bathe kalacala. Amalunga edala le-Senate akubandla lama-Republicans athe akukho emthethweni ukuthoniswa kukaTrump njengoba siwasuka esikhundleni sikamongameli. Omunye wabatshutshisi uMnumzana Jamie Ruskin uthe bakuveze sobala okwenziwa nguTrump mdlaka 6 zibandlela okwenza kube lodlakela eCongress.
This was the most bipartisan impeachment in the history of the United States. It was the largest vote in the U.S. Senate ever to...
Awukaze kwenzakale lokhu edale le-Senate nxa kutoniswa umongameli ngoba kube lokubambana okumangalisayo. Ngokumele likunanzelele ukuthi kulamalunga edale le-Senate angamajumi amahlanu lasikhombisa 57 avotele ukuba ulecala.
If you listen carefully to what's being said now after the trial, there are 57 senators who voted to convict on the facts and the law.
Ukukhela ibandla lama-Republicans edale le-Senate uMnumzana Mitch McConnell ovote ukuba uTrump kalacala wethule umbiko kusanda kuvotwa ecothoza okwenziwa nguTrump.
There's no question. Done. That President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it.
Akula kutandabuza ukuba uTrump wathuthuzela udlakela. Lokhu kwenzakala eCongress kwenziwa nguye. Abalandeli bakhe benza konke lokhu ngenxa yakhe. Watshela umhlaba wonke ukuba ukhetho lwebiwa. Olandela ezombusazwe uMnumzana Busani Mbuso Ntini uthi akumangalisi ukuvota okwenziwe edale le-Senate. Untini uthi okwamanje uTrump ubhekane lamacala amaningi alakho ukumfaka enkingeni.
Lokhu kuyatshengisela ukuthi opresident abalandelayo bengeza kwenziwa nguTrump bekwazi ukuthi ama-party members abo azavota abelandela ipolitiki. Kodwa silethemba ukuthi mhlawumbe emadaleni kuzaba lenye amacala uTrump angafakwa ngaphandle kwe-Senate. Siyakwazi ukuthi i-DOJ, lama-FBI, kulama-investigation ayenzakalayo sabona ukuthi kuyahamba njani.
Ubika ukuthi uTrump uthabe kakhulu ngokwenzakale izolo eSenate. UTrump watshela abalandeli bakhe ukuba ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa ngabakubandla lamaDemocrats. Akulabufakazi obuveza lokhu. Umongameli Joe Biden wanqoba uTrump kukhetho lolu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 108 million asebetholakale bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani luleli lithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Ele South Africa likhangelwe ukuba lizavula imingcele yonke eyavalwa ngozibandlela kulandela ukumemetheka kakhulu kwegcikwane le-COVID-19. Sokusikathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje lobaba mkhulu.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma nje ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kaZulu uVezi Maduna Mavu. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Thembo, ngiyabingelela baba, ngibingelela abalaleli bakho.
Likubona njani khonokho okwehlele induna kaZulu?
Ukubi kakhulu lokho okwehlele isizwe, kwehle ifu elimnyama esizwe. Mbube sekhulu baba, kodwa ke kuzima ukwamukela ngoba ubaba ubeyinsika yesizwe.
Indaba abantu abaningi kade bethanda induna kaZulu kangaka?
Kusukela ngesikhathi sobandlululo, ngumuntu owama wamela iqiniso. Umuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu, walwa lobandlululo olwalusenziwa nguSmith lombuso wakhe. Walwa lwabo ubaba lolo bandlululo wamvalela ejele izikhathi eziningi. Ubaba Maduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna, ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akusomfihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso. Ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini uLobhengula, njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe. Ama-politician ngabantu abavotelwa 5 years bangene baphume, izinto zesilungu lezo ezingasebenzeliyo, mfuna ukubeka nje ukucaca. Kodwa ubaba Maduma walwa labelungu besiphatha kabi. Lakhathi ezongena abantu abamnyama, bona labo bafika benza izinto ezifana ixathu lezinto ezazenziwa ngabamhlophe, ufike walwa lazo ubaba. Ubengayifuni into yokuthi abantu baphathwe ngani zinyamazana, kudle labo abaphezulu abantu behlupheka phansi. Ubengayifuni leyo nto ubaba. Okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama early 80s okwambhuqazi, ubaba ubekhuluma ngakho athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo. Akuyikho lokho, umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa, ayikho enye indlela. Kodwa ke into baba emqoka ukuthi ubaba Mafu bengathabisa umuntu, kube mele iqiniso engajabulisa umuntu. Mina mvele emaguswini le lathi la induna yakithi yakho Khumalo uMadliwa, kodwa ngithe ngihlangana labantu bakogodlwayo, mina qobo lami ngabahawukela indlela abaphila ngayo, ngabantu abebezigqaja ngalokho abayikho. Kusenziwa ibukhokheli bakhe ubaba uMaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi nokuzazisa nokuzigqaja.
Kujoni konke lokhu baba Khumalo?
Ukuzigqaja Mthembo kasitsho ukuthi ubususeyisa abanye abantu, kodwa ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho. Uyazi abantu bahluphekile, uthola abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu, akubusisekanga lokho. Manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangugodlwayo omnyama, bayazithanda. Ayikho into embi ngalokho, yiko sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna into kumele bayifake emuntwini umuntu azithande ngalokho ayikho khona angazibukeli phansi baba silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga silahlekelwe ubaba ube sifundisa into esayifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadle emzini ungenziswa izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho kwafaka ukudla sutshintsha sokhuluma into engaqedakaliyo mane eqinisweni umbuyancitsha ukudla mane eqinisweni leyo nto singeke sesiyikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba okokugcina ubesilwa lalabo abantu abanye ngamachina abanye bavela kwenye izigodi bafika bagebhe bagebhe ilizwe lakhe random yinto abayinona leyo ubengayifuni baba futhi iyenyanyeka mfuna ukutho sithina singabafuyi benkomo uzazifuya uzithini inkomo sola magodigodi ilizwe lonke Mthembo angifuni ukwelula sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo sithi ke kubantu abakhe lezihlobo hayi abaduduzeke Mthembo nathi siyisizwe siyakhala akakumnandi kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizakwamukele siyabonga Mthembo
hayi ke omanje sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lobaba uBonman Khumalo isikhulumeli senkosi uVulelani Lobhe ngola Khumalo Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki yezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu zilontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo
Usiphatheleni namhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokuthi kambe kuyini okwenza umuntu abe ngumKristu oleziqwaga oqinileyo kwansi ukufakaza singabala kumsebenzi chapter ka 2 silandelela lapho kuloba uthi yena kwathi selufikile usuku lwePentecost babe tenendawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwasekubonwa yibo indlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo basebegcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela Ngiyakwazi ebandleni langaphandle kwebandla kuba nokuphikisana kakhulu nxa sifika kulendawo yokukhuluma ngomoya oyingcwele kuba labantu abaningi abaphikisanayo ngakho ukuze njalo kwezinye isikhathi lamabandla edabuka phakathi ngenxa yokuthi abantu bephikisana ngalendaba kamoya oyingcwele ngifuna sizwisise ukuthi wona vele umoya oyingcwele wawuvele ukhona ekuqaliseni izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba wawuvela umoya wena uphezu komhlaba umhlaba ungalalutho ungakhanya ukuthi ungalasimo ungalani umoya wakababa wawulokhu uphezu komhlaba njalo wawuyoyenza ukuthi sokukhulunya ilizwi lapho uNkulunkulu esesithi akube khona lokho akube kunje wehlukanise amanzi lomhlaba umoya oyingcwele nguye owawungamandla kaNkulunkulu wawufeza zonke lezo zinto umoya oyingcwele wavunguza ulwandle lwadabuka phakathi abantwana baka-Israyeli bedlula ngumoya oyingcwele wayengumlilo owabonwa nguMose ukwenzela ukuthi uNkulunkulu akhulumisane laye umoya oyingcwele esimfice esebenza empilweni ka-Elija laphana elwisana labaprofeti bakaBhali kubuya-ke ilangabi lomlilo uNkulunkulu esebenza esehlukanisa umprofethi weqiniso nomprofethi wamanga kwakusebenza umoya oyingcwele ngumoya oyingcwele owaphakamisa njalo wamisa ngamandla akhe isikepe lapha-ke uNoa ayecatshekiswa njalo nguye owavala lesivalo ukuvikela ukuthi uNoa engangenelwa ngamanzi. Nguye umoya engcwele ke oyenza ukuthi nxa ivangeli lithunyayelwa umuntu ezwe ethintwa livangeli njalo ekwanisa ukuphenduka achiye isono alandele uNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya engcwele lo. Njalo umoya engcwele nguye ukuthi nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu abe yisibane esisitshengisa umqondo kaNkulunkulu, iphimbo likaNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya oyingcwele ona lo. Ikanti njalo umoya engcwele nguye ke osigcwalisa ngamandla asinika igunya lokuthi sikwanise ukulithumayela lona ivangeli. Ikanti njalo sikwanise lokulifakazela abanye abantu. Akula umuntu ongaba lamandla okufakaza engagcwalanga ngamandla kamoya engcwele. Njalo umoya engcwele nguye ukuthi nxa laphana ufakazela omunye umuntu unembeza omuntu lwana uthintwa nguye umoya engcwele ukwenzela ukuthi umuntu athole impilo enaphakade. Akunamuntu ongaphendukisa omunye umuntu, kodwa sonke siphendukiswa ukuthintwa ngomoya engcwele esitshengisa lapho esiwona khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, unguwo kwansi ukusiqinisa esikristwini sethu. Ngabe ungehlela phezu kwabantu abakho, wonke umuntu osilalele ovula inhliziyo yakhe umqinise. Sibongile ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfo kaNkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxa labalaleli ngosuku lothando, iValentine's Day. Asizweni umlaleli wethu umlungisi Ncube ekhuluma umbono wakhe ngosuku lolo.
Sakubona umsakazi kaStudio 7. Ngithanda ukwenzela unkosikazi wami uNontobeko Mkandla Valentine Day. Ngiyamthanda. Noma nje ngehluleke nje ukuthi athole i-present, kodwa hayi themba lawa amazwi angafika kuye, hayi abe yiyo i-present. Nxa
hayi, siyabonga Ncube Nontobeko Mkandla, kuwe sithi happy Valentine's Day. Asizweni umunye umlaleli.
Salibonani balaleli, igama lami nguLois Lola. Bengifisa ukuthatha leli thuba ukufisela umuntu engimthandayo usekanka i-Happy Valentine's Day. Lani balaleli, ngithi Happy Valentine's Day yini, ngilethemba lokuthi likholisile.
Hayi Lois, siyabonga kakhulu ngamazwi akho, kuwe sithi happy Valentine's Day. Asizweni umunye umlaleli.
Bengithanda ukuthi Happy Valentine's kusithandwa sami umama wabantu abami uThandiwe Simango. Ngithi njalo mahlabe zulu mbona lapha elikhona, ibile isuku oluhle, ubusuku lwezithandani.
Hayi, lapha ngunkosi khona Dibiti ovela koBulawayo. Thandiwe, uyamuzwa uDibiti uthi happy Valentine's Day. Gini nonke balaleli, ngithi happy Valentine's Day. Ngilethemba lokuthi likholisile ngempela. Kwanelo kwanamhlanje zulukandaba sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, a live talk 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olebalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Gove. Mthwakazi omuhle zimbapho muhle. Ngiyaphinda njalo, happy Valentine's Day. Bye-bye.
Ake siyabonga Mike Wobe, silethemba lokuthi la ukholisile lomunye wakho khona ngapho ngosuku lwe-Valentine's Day. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 iSinopharm ikhangelelwe ukuba izakwamukelwa isiphathamandla sikahulumende kusasa kweleZimbabwe. Bayakhala abantu ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.